Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-20 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla umthethwandaba okhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC.
Ukuthi ubaba umdenda laye being igweta should have known ukuthi ama processes eyokurecola ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu speaker of parliament.
Gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola ukhetho elizweni.
Kwafika ngo-2018 sake saba lomkhankaso okuthiwa no reforms no elections, kodwa sathola abanye sebeguqise begijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama-elections.
Abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko ezigabeni zabo ngoba ziyinsika yesizwe seMandebeleni.
IMathebeleleni Cultural Awards ithethe inyathelo yathi ukuthuthukisa uluntu lwabantu besintu ngokuphakamisa amasiko abantu besintu ngokwakithi. Lokho siyaziqhenya ngebhejo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC. UChabangu uthi nguye unobhala jikelele oqobo webandla le-CCC, kodwa enye inkokheli ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ithi akusilo qiniso lokhu ngoba leso sikhundla esasingesikamnumzana Charlton Wende asisekho. UChamisa wadiliza ingatsha zebandla zonke, wasusa izikhundla zonke, kwasala esakhe labakhulumeli bakhe kuphela. Kodwa uChabangu uthi laye wasiphiwa lesi sikhundla ngesikhathi uChamisa esala enguye yedwa umkhokheli. Umthethwandaba ukhangelelwe ukuphuma lesi sombululo kulolu daba esizabangela ukuba uChabangu engazaqhubeka ngokuxotsha amalunga ebandla kumbe nxa umthethwandaba ungathi impela nguye unobhala jikelele uzenelisa uqhubeka ngokuxotsha amanye amalunga phezu kwalawo asedlula ikhulu awaxotshayo abalisa amakhansila lamalunga edale lephalamende lawe-senate. Sixoxe lelunga lebandla le-CCC umnumzana Timo Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bonga mnumzana Gandhi. Hayi, into elapha eZimbabwe ukuthi ungantwa kule politics ze revenge, le politics ezidlalwayo on a personal level. Akusela ukuthi this is a constitutional mandate or ukuthi idale le parliament lihlalela indaba ezilongileyo or ezincedisa abantu. Sibona ukuthi konke okuhamba lapha eZimbabwe kunceda imuli eyo kodwa eyabomnangagwa lesihlobo zakhe. So indaba le eka baba uChabangu ehamba e-court kusasa, hayi, it's a non-issue ngoba in the beginning akula SG position in ECCC mandate, akula nto enjalo. Number two, umuntu owayemele abhale amabizo ayehamba e-parliament President Nelson Chamisa. Number three, ukuthi ubaba umdenda laye being igweta should have known ukuthi ama processes eyokurecola ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu speaker of parliament. So konke lokho sikubona as political jiggery ukudlalisa isikhathi sabantu, ngoba sabona ukuthi ekhethweni lapha mhla ka 23 August ICCC ya inganikwanga ama voters roll, kwakunganikwanga ama stations ukuthi ayemangaki. kwakunganikangwa ukuthi abantu ababevota babe bangaki. Kwakunganikwanga ukuthi ama-voters roll ama-voters slips ayeprintwe ngapi. Lokufakwa kwama-polling stations lani lani. Lezinto eziningi. Sanqoba kunjalo. ICCC so kathesi sebebona ngathi asebethatha umthetho bawusebenzise to their own advantage bekhohlwa ukuthi kusasa izinto zizatshintsha
khona ukuthi idale leparlamente lize livume ukuthi umnumzana Jaba nguye okumele axothe abantu yena umkhokheli webandla ekwala lokhu ukubona njani wena.
It's neither here nor there. Ngoba abantu beZimbabwe bakhetha abantu ababe bafuna ukuthi babamelele njengama MP. Bakhetha lo mongameli welizwe uNelson Chamisa. So yikho okuqakathekile khonoko. ISADC yabuya yasitshela khonoko EU layo libonile iphumise ama reports last week and then America lamanye amazwe wonke phansi lonke jikelele. Bathi bona eZimbabwe bekungela free and fair election, but kunjalo nje sanqoba. So hayi, whatever the verdict is, kusasa hayi thina silandaba lakho lokho. Thina simela abantu simele iZimbabwe ukuthi kusasa kwethu izaphumelela noma kanjani.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai, ilunga lebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona ngapha kwele Melika. Golunye udaba oluhambelana lalolu, umanyano we-European Union uze wethula umbiko wawo wokhetho lweZimbabwe olwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi, okhomba ukuba kukhona ukumbalwa kumele kulungisiswe ngesiphangiphangi ukuze ukhetho oluzenziwa kwelizayo lube lubalulekile. Kodwa iningi lisele lizibuza ukuba umbiko wabazohlola ukhetho uphathisa ngani njengoba impumela izaqhubeka injalo lanxa iyabe ingasuthisi wonke umuntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyanceda ukuthi ama observer mission abuye lanxa kusuka kungalandelwa konke ama recommendations ayabe enziwe. Kodwa aluba ikuthi sesasuka saba lenkinga yokuthi lamandla enhlanganiso ezizimeleyo civil society okumele ibe iwatchdog seyasuka kwaba lokulumbana kwahlangana kusaqedakala ukuthi civil society yiphi iopposition yiphi. Kodwa kuqala into zisasele order kusacaca ama reports ama observer mission lawo yiwo esasiwasebenzisa ukwenza into ethiwa yona i policy advocacy okutsho ukuthi sisasingunje so ema civil society ngabe esawathatha lawo ama report awasebenzise ukukhankasela ukuthi kube lenguquko kube lama reforms yikho esasikwenza sisase ku space civil society suku kusasela bobulawayo agenda lenhlanganiso ezinjalo ezingasekhoyo kathesi. So sokusenzakala kathesi ukuthi abantu ayabakhona ama report eParliament akulalutholololwezwayo ngoba aluba iopposition ilamalunga ama edale leParliament alomtsoso kumbe abazinto abayenzayo yibo okumele bathathe ama report lawa bathathe udaba lwama reforms. Udaba lwama reforms lawa aphakanyiswayo aqanjwa ngama observer mission ukuthiwa lokhu lalokhu kakulunganga izinto esalwa lazo kusukusela kudala nge-inclusive government saba lama reforms sabathi bese parliament abanye akhathesa sebe ku opposition babe se parliament banganaki bangenzi lutho ngakho ngo-2013 saba le same lohlupho olufanayo saqhubeka futhi ngomsindo ukuthi kasibeni lama reforms akube lenguquko ezithile ezikwenza ukuthi indawo okudlalelwa khona umdlalo wokhetho ibe ilingane ukuthi i level playing field kwafika ngo-2018 sake saba lomkhankaso okuthiwa no reforms no elections kodwa sathola abanye sebeguqise begijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama elections badliwa futhi ama election angkhona ngabaqedwa lapho baba ngumsindo batoyitoya bavulalisa abantu baqhubeka futhi kunjalo lakhathesi futhi thina abanye samemezela senza umkhankaso sathi thina ukuya ekhethweni nxa kunje akusoze kuphume kube kuphume mnandi kuzaba lo lokhetho futhi oluzaba lama la lokusolwa lokukhonona
kona kahle kahle ukuthi kube lama observers kunqedani
ama observer mission aqhakathekile kakhulu ukuthi ingoma yethu sigida njani babe sebehamba bayebhala ukuthi hayi ingoma yenu liyigide kanje kube lesigwenxa laphana kwabamnandi laphiyana isigcamu kube ngubani igabazi kwaba ngubani kodwa into endithanda ukuyicebisa abalaleli singalaleli propaganda lamanga akhulunywa ngamapolitician akusoqiniso ukuthi ama-observer mission alamandla okuguqula kumbe ukuthi kuguqube imphumela wokhetho i-observer mission ngama-observer u-observer kutsho umuntu obukelayo nje a-observe abhale phansi abe sesenza ama-recommendations ama-recommendations lawa awasalani lokhetho osoludlule ama-recommendations lawa asesenzelwa ukhetho oluzayo ukuthi kulungisiswe izigwenxa ezibe khona ukuze ukhetho oluzayo lube ngcono lokho kubone ukunywa ngamapolitician abanye lapha abe opposition esibonisa dakhi iza ite ama election abe wrongo kakuza izabuya izothatha over irun over irun ama election disband zakhe ngamanga balaleli babe belitshela amanga amapolitician bevala izigamba zabo zokuthi babe behlekile ukulungiselela ukhetho behleke ukulungisa izinto zabo neparty zabo bese besitshela amanga
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli wenhlanganiso elawula izenguqu eFIFA uGianni Infantino uthumele amazwi enduduzo kumdeni kamuyi uRaman Gumbo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukungahlaliseki kwebandla eliphikisayo eleCCC lokungahleleki kubangele udubo elizweni ngoba sokuzasetshenziswa izigidi zamadola ukuqhuba ukhetho lwama-by elections. Okwamanje sengidedela imuva abalaleli ngilithiya ezandleni zenu lina kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, hello. Abayitshelwe kahle abantu bezana ukuthi yibo ababulala abantu akunakuthini. Hayi labo basambuluza besayisapota bakhumbula ukuthi phela njengoba kuthiwa bulalana abantu bakini nalo muntu obabulalisa abantu asowalive nangakhongwezambia ngowezambia lo muntu othi abantu abafe kangaka uyazivela kanasihlobo ezimabhe kancenge kodwa izithutha zigijima zibulala abantu bakibo siyazi impela wonke umuntu osesikhundleni ezimbabwe manje those are foreigners that is why besidla umnotho wezimbabwe engathiwa mhlawumbe vele abawucabangele abantwana bezimbabwe abasebenzi bagcwele amazwe bayafa bafela ezindleleni after all uzumuntu ekhuluma udoto wakhe siyani kodwa ayikho into engapheliyo usmith wayeyalilethe yena hayi akulamuntu omnyama ozabusa la kodwa 15 years umgabe wayesesikhundleni loyo mgabe wambuluza naye ekhuluma ethi inini ndiri gushungu namhlanje sihamba phezu kwakhe siyafana naye nalelokho sabathume sathi hey nyika hey nodi nogazira ndebeni baye wayengayigazira kibe zambia naye kungekudala ngishizano naye sasala sikubala ukuthi kwaye kwaba nezwi bantu iphathi ahlupha abantu kanjena kanjena kanje kuzobe kuphelile kodwa sifuna ubona laba abazoyaphi nabantu ababo kumele sale sibone sibone ishuthi kathi ngibo kukuphi kutheni futhi ela ezimbabwe
studio 7 Yes, being a little good then. Yes, Wasagazi, Zasalasi Kuluma, Gossi Katazayo, Uchavang, Agulanto, Onetanga, Avant Wagam Togas, Wako, Navayava Fue to Avant Wagam Togas, Avatavang, Gutimang, Mutuam Togas, Ufana Lulandi, Umpeto, Gachavang, Lokalfan Puken, Umpeto, Uncle Intavanza, Inge is in the Tinasan Avant Wagam Togas, Ukalpurokuzen, Uchavang, Manja, Umapig, Avant of Fagileo Manji Lapa. Candidates zakhe bonke ngabantu ababuya leMpumalanga khona lokho wayekusola kodwa yikho kwenzileyo uChabangu ucatshe ngemva ezenze ngathi opposition labo Khalipan Phukeng kodwa iqiniseni basebenzelizano laba basebenzela izisu zabo silabantu abanjengabo Monzora abadiliza MDC kona manje uhleli uManzora udla imali zakhe sikhuluma kanye nje lokho zeni inkulumo kaChabangu yayizwa nje ukuthi umuntu osuthiyo eqiniseni lokana akusisi ndawo lokuyana ungakhangela kulondoda lomunye okhulumayo ethi khona abantu be-CCC yibo abatshontshanayo ababulalanayo abantu ukutshontshwa kwabantu eZimbabwe akuqalanga ngoba sekule-CCC mhlawumbe ulwazi lwakhe lungaba lufitshane ukutshontshwa kwabantu kubulawa abantu yinto endala akuyona into entsha siyeza omunye ubaba lapho uthi abantu abasegoli bayakhonkhotha kuphela bengabuyi ukuzovota muntu omdala ngicabanga ukuthi umumo uyawazi ukuthi abantu bakuze bebegoli yini ngikhuluma kanje nje mhlawumbe ukhuluma nje udlile ukudla ukuthole kwabantu abakho ababuya eGoli hayi umuntu omdala uthango lungadli amakhomani eqinisweni CCC ngicabanga ukuthi kuyisikhathi ukuthi libuye leplan entsha hlakaniphani isiNdebele asidolikwa
Studio 7 sanibonani basifakazi labalalela angisalazi bengisekhaya ngephumula ngisuke ngabe elizweni leSouth Africa kosiyami ngiyekhaya mpela kugodla mnyama mahlaba yithu siyabingelela akade sigxeka kodwa kwamanje sicela ukuthi sibonge ngithanda ukubonga kakhulu umgwaqo weBright Bridge siyabonga phela umgwaqo weBright Bridge akade ngikhala ngawo kakhulu ukuthi umgwaqo lona ulunge hayi bawulungisa kusele nje kancane kusele nje ukusuka eBlawayo usiyafika eWest Stinson ya yikho lapho kusekufe khona kusele nje ukuthi balungise lapha laphana kodwa kusuka eBright Bridge usiyafika eWest hayi bawulungisa shem bawulungisa labalaleli abahamba ngapha basebenzisa umgwaqo lo weBright Bridge bangangifakazela impela bawulungisa impela siyabonga laphana siyabonga umbe ngcouncilor mbe ngumeya siyabonga impela bawulungisa impela ube right ngumgwaqo fa kakhulu imali yalo hayi singagcekeni kakhulu and then idorobho lakithi hayi 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 ipampa to pampa ekudayiseni hayi idorobho lakithi lakobulawa hayi lingcolile shem lingcolile hayi labantu abadayisa akusela ndawo yokuhamba abantu bempumalanga laba laba labo laba abantu bempumalanga hayi bagcwele kakhulu edorobheni lakithi akuhambeki inkosi yami kodwa thixo sigeorge cook siyabonga balaleli labasakazi amen
Studio 7 hayi sicela lathi ama-odi ethu akafundi impela besifuna ukwazi ukuthi kanti usengezwe ishabango lona njengoba ethi nguye umabhalane we-3PC ngesikhathi laba abantu bekhethwa wayekuphi yena ezoqala ukulungisa namhlanje serikhola abantu ngesikhathi abantu bekhethwa wayephi yena engashiwongo ukuthi hhayi laba balungelanga ukungena laba balungele ukungena niyabona nje ukuthi igame edlalwa ivano le nayo sengeza ushabango so ikuthi nayo abantu be-3PC kushuthi kahle kahle usengeza ushabango useyithethe iphathi singeyakhe usesenza siwe afuna ngakhona iphathi singeyakhe usengeza ushabango angibonge hhayi imina uthobela la
siyalungelela lonke bantu be-3PC siyaphila lonke bantu bamikomo hhayi lapha mina ngenzekubuzo olundoda okuthiwa ngushabango ukuzwa mulo angazi kumbe kwake kwavela khonoko ukuthi umntwana ekhuluma zosebhuti ethengisa inkomo yami isengakwazi ukuthabako nawusehambe ukhansela abantu engakanga wakhuluma lo mnikazi womuntu ombusa umbusileyo kusho ukuthi vele yena uyini uyisilwane usebenza lana la abantu abanje babakhansela abantu ungathi umuntu engasowakho uyemthatha umfake ebantwini bethi akabamkhanseli wena uvela la ungakawahlangana lo wakho ngokuphetheyo wakuzalayo uyinkinga yena thabango lo inkinga lo bhuku wakhe enkulu bafuna ukuyenza izifunda zabo bebe yibo ababonakala ngani bangibona sela beyekele ubungcono babo lobo bekhangele obabo bengagijima ukudiliza abanye abantu angaye bele mali abayiqhiweyo amamiliyoni nala elokhu ayegold mafia esebenzise igold mafia yabo le yacela lokhu bantu bakithi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika wayengumkamongameli welizwe lemelika umnumzana Jimmy Carter uRosalind Carter kasekho. UCarter ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba nemunye lasithupha 96. Umkakhe umnumzana Jimmy Carter wethule amazwi okudabuka esithi ulahlekelwe ngumcebisi. Ababili laba bebechade okweminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77. Abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko ngempela viki edluleyo kobulawayo kunhlanganiso ezimeleyo eMathebeleland Cultural Awards Trust bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko esigabeni sabo ngoba ziyinsika esizwe samaNdebele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sixoxe lembongi elodumo uAlbert Nyathi owamukele isicoco sokulondoloza amasiko okweminyaka eminingi yena osichasisela ngemisebenzi yakhe.
Ngiyaqinisa ukuthi abantu bayananza lokho umuntu abekwenza. Ngiyabe ngikwenza umuntu wesintwini yelakithi. Kukhona okunye engingakwenza singaphambilini okuthiwa imbongi talent search eyayisenziwa eMpophoma High School kodwa-ke sayifuna futhi njalo kuthiwa yilokho ukuthi pay back to the community that supports you, the community that raised you. Kodwa-ke ekhaya-ke kafusi lapho engizalwa khona kathesi ngikhuluma nje ngiyakha ngincedisana nesikole esinye kuthiwa yi-Christ Hospital esisesaseswindland ngoba kule okuthiwa yi-DB low-cost boarding school. Ngakho-ke abantwana abangamantombazana babesifanele ukuthi ba-vulnerable bahambe ama-long distances. Ngakho-ke siyakha-ke
U-Esther Sivanda uhlabela umculo weMaskandi ekwele South Africa owazakala ngokuthi Ntombi yabelungu. Ngomunye othelelisi isicoco
livelela intombi yabelungu intombazane ezalwa enkayi ngaphansi kwendlu madliwa so isicoco sesifive but ngizizwa ngijabulile ukuthi ngithole esemathebheleleni award ukungijabulisile impela umsakazi kanti okwamanje sibhizi sizama ukuthi siphakamise indawo yakithi enkayi kuneminye imicimbi esihlelayo December 2 oyi-1 uzoba segonye owesi-2 uzoba semateni siyazama ngazo zonke ukuthi sizame ukuphakamisa iflag yakithi enkayi izama kuphuka nayifane nakwezinye indawo
siphuma enkundleni ngomculo kaNtombi yabelungu othi Magodi olivalelisayo yini usithandekile emhlanga yikho lapha eWashington DC
isikhathi yeso sesidliwe ngumango ye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Tshabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC Gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe abazohlola ukhetho elizweni Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku www.voandebele.com Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 igama ngu Chris Gande